Yiyokathi le uthi ngabe lokulomthetho othona imali yangaphandle kwelizwe ayisebenzi kuya ngokuthi umuntu ole mali yakho na lo muntu othengelayo olesitolo bakhangela njalo umthetho kodwa nxa umthetho wena umthetho wakho uvele ulezikhala uvuza kungasetshenziswa ngibona ukuthi mina okubopha abantu ayisebenzisi elungileyo umthetho nje awusetshenziswe nje abantu bengakutsho ngoba ngingacala ukubophana lazwisisi ukuthi umsika ovulekileyo okuncintisanayo usebenza kanjani
ukuyini kahle kahle okungenzakala alubana osomabhizimusi bethe baqala ukubotshwa bakhona abathi lokho kungabangela ukuswelakala kwezinto lempahla ezijiyeneyo ezitolo yebo kungaba njalo
yinto ekhona ukuthi nxa uvele ngusobhizinisi uvule ivinkili lakwisitolo sakho kulemithetho ehambelana lomsebenzi owenzayo nxa wona umthetho usithi aze wathatha imali yangaphandle kuyabe sekuqakathekile ukuthi ulandelele umthetho wakhona kodwa abantu engithenge khona ezindaweni eziningi ye hhayi bayathatha nje imali yamadola kutshe ukuthi okwethusela abantu abavula ayisiwo yinto enhle kulendlela eziningi bengakhuluma lezina-Chamber of Commerce bakhulumele ama-retailers association bahlale phansi bachasise ukuthi kungani kuqakatheke ukuthi imithetho yakhona ilandelelwe kodwa ukubotshwa ye njengosisho kuyakuxotsha abafuna ukubuya besithi kona bayesaba ukuthi bazabotshwa nje mahlayana
ukhona ukumiswa kwemali zakwamanye amazwe lokhu ungathi kuyasebenza yini
sengiboleke ukuthi umsika lwana omnyama lwana i-black market ingathi singathi uyadonda-donda ngoba kukhanya abantu abamabhenki bafuna ukuthi bancintisane lawo bekhangelisise ukuthi nakhona imi kanjani.